siyabonga jonga lo Chris elitshona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 18 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sale phansi sathi thina abantu beZimbabwe baphakathi kobuhlungu lokho bengakwazi kanti ngenxa kule opposition. Thina sizaqhubeka sincedisana labantu lapho ama-constituents ethu kathesi ke sesizasebenzela amandla wonke impilo yethu yonke ama-constituents esisuka kuwo.
Ibandla leMDC Renewal Team lithi liza kukhweza udaba lwalo emthethwandaba weConstitutional Court kusasa ukuthi wesule isinqumo sokuxotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lanye edale lePhalamende.
Phakathi kokuzela nje ukusindise ama-posters alobuso bakhe, sizama nje ukuxwayisa uZulu wonke jikelele lapha eZimbabwe ukuthi umuntu lo siyamdinga. Kubeni kulo muntu ongaba le information yokuthi ungaphi abuye ngakithi asikele ukuthi ungaphi ukwenzela ukuthi lathi sincedisane lamapholisa ukuze sikuthole.
Inhlanganiso ezizimeleyo namhla bezisipha uZulu amaphetshana alo mfanekiso wentatheli zindaba u-Itai Dzamara yena owathunjwayo ngabantu abangaziwayo ngeviki edluleyo ngendlela yokwazisa uZulu ngokunyamalala kwakhe.
Amabhizimusi alungisa izicathulo akwele-South Africa eza eZimbabwe ukuzotshengisa imisebenzi yabo yezicathulo ezilohlonzi embukisweni wamalanga amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Renewal lithi lizacela umthethwandaba weConstitutional Court kusasa ukuthi wesule isinqumo sokuxotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lanye edale lePhalamende. Amalunga lelibandla acine izolo ukuba ngamalunga ePhalamende ngemva kokuba umlawuli wedale leli uMnumzana Jacob Mudenda evumele isicelo seMDCT esokuthi axotshwe kulandela ukuphuma kwawo kulelibandla esiya kuRenewal. Isikhulumeli salelibandla uMnumzana Jacob Mafume uthi ukuxotshwa kwamalunga abo lokhu akukho emthethweni. Ngalokho uthi igqwetha labo uMnumzana Lovemore Maduku uza kuya emthethwandaba kusasa. Sixhume omunye wabaxotshwe ePhalamende uMnumzana Albert Mhlanga.
Ngithi ebantwini beZimbabwe bantu bakithi hlalani likwazi ukuthi eZimbabwe akula opposition. I-opposition besilayo sibili kodwa ibulewe ngubaba uTswangirai usuke wasezonda kakhulu ukuthi kafuni kuqondiswa, kafuni kuboniswa, ubona ikhanda lakhe lilikhulu ukuthi iZimbabwe yonke iyakwana ikhanda lakhe. Yikho-ke umuntu wonke ongani ubona okuthiyene laye kumele amxotshe. Kuyinhlanhla nje ukuthi kazange abuse nje uTswangirai, ngawo wabusa ubezaba luhlupho okudlula umgabe. Kodwa into esimangalisileyo-ke ebhalele ePhalamende izolo yikuthi abezano labakaTswangirai babenyandanye. Kwasuka kwasimangalisa ukuthi njani ubaba uTswangirai ethi yena lanxa esiqothile kasoze acontest. Ubaba uTswangirai ufuna ukuthi okokuqala empilweni yakhe izano ayizange iwine nini nanini lonkomo uJoshua esaphila izawiniswa nguye uTswangirai empilweni yakhe, ngoba thina sizimisele sibili ukuthi singacontesti, sitshengise sifakaze kumhlaba wonke ukuthi uTswangirai izano PF uyayithanda, useze wayidonethela amasithi koBulawayo, especially eyami ePhumula. Abantu bePhumula bangixolele ngoba umuntu engisebenzelayo for almost 20 years namhlanje ngelanga lesi-20 udonete isithi yePhumula kuzano PF. Etsho njalo ukuthi kasoze abakhontesta bezano bamncedile, kukhona abancedane khona. Lokhu siyakubona nje ngoba ubona kade wasuka kuhulumende ulokhu ehlala endlini kahulumende. Bayambonga ubaba uTswangirai.
Nxa kuyikuthi ubulenhlelo ozenzayo loZulu baba Mhlanga zizaphazamiseka yini lezinhlelo nxa kunjalo njani?
Kangiboni ngoba sihlale phansi nje ngikhuluma nje lapha seHarare sale phansi sathi thina abantu bezimbabwe baphakathi kobuhlungu lokho bengakwazi becanda ngenxa kule opposition thina sizaqhubeka sincedisana labantu lapho ama constituents ethu kathesi ke sesizasebenzela amandla wonke impilo yethu yonke ama constituents esisuka kuwo ngoba asela sikhathi lapha ade sizimothela isikhathi sithi siyancedisana lo Tswangirai kathi uTswangirai elubhizi uncedisana lo mgazi so sesilesikhathi sibili ithuba sizazinika ngayo yonke indlela yokuthi ama constituents ethu ade siwasebenzela siqhubeke siwasebenzela.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wamalunga eMDC Renewal amiswe ukuba ngamalunga edalele eParliamente izolo sixoxela eHarare.
Inhlanganiso ezizimeleyo lamhla zabele abantu amaphetshana alomfanekiso wentathelo izindaba uItayi Tsamala yena obikwa wathunjwa ngabantu abangaziwayo ngeviki edluleyo ngendlela yokwazisa uZulu ngokunyamalala kwakhe. Amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo sezichodoze ukuthunjwa kwaTsamala njalo abanye bethesa uhulumende umlandu. UTsamala ukhokhela iqembu le-Occupy Africa Unity Square likhankasela ukuthi uMongameli Mugabe echiye umbuso ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Omunye osebenza loTsamala umnumzana Charles Nyoni uthi sebeqoqe ukutshengisela kusasa eHarare bekhankasela ukuthi uTsamala akhululwe lapho angabe eboche khona.
Ngokunyamalala kukaTsamala esesikwenza kathesi okwanamuhla ngokuthi siphakathi kokudidizela nje ukuthi silungise ama-posters alobuso bakhe. Sizama nje ukucwayisa uZulu wonke nje sijikelele lapha eZimbabwe ukuthi umuntu lo siyamdinga. Kubheni kulo muntu ongaba le information yokuthi ungaphi abuye ngakithi asitshele ukuthi ungaphi ukwenzela ukuthi lathi sincedisane lamapholisa ukuze simthole umuntu lo. Kusukisela amapholisa asitshela ukuthi kumele sibambelele ukwenzela ukuthi basikhwelekezile. Siyemkhangela nje ezitokini zabo sibe siphongu ingeja nje labanye abantu kanye lokubhala incwadi kwama-embassy wonke yalapha eZimbabwe sicela nje ukuthi labo basincedise ngokufaka ipressure ku-government yethu yeZimbabwe kanye lokuhambelela phambili ngoku-occupya i-Africa Unity lapho esihamba khona siyehlala nje siphendula imibuzo kaZulu lokucwayisa uZulu ukuthi lokhu sikwenzelani ukwenzela ukuthi uZulu azishise lolu daba.
Ngalihlezi lapho e-Africa Unity Square abantu balamukela njani njalo liyabe lisenzani?
Qalisa nje ukuhlala ku-Africa Unity Square uZulu wayengazishi ukuthi sikwenzelani okokuthi uZulu wayesibona ngani sikwenzela ukuthi siwe imali kodwa ukusukisela uItayi Tsamala ethunjiwe uZulu wacina esebona nje ukuthi hayi into esiyenzayo kasiyenzeli ukuphiwa imali so uZulu uyabuya nje esibuza imibuzo ukuthi bazisise abanye labo abathakezelela into esiyenzayo baziphathela lokudla like njengayizolo omunye umama usiphathela amabhanzi amasikoni so uZulu okwakathesisa nje ukuthi hayi into leyo esiyenzayo siyenzela ukuthi silwele ilizwe lethu kanye lokudinga uItayi owaqalisa ukulwela ilizwe.
Uke wathi kukhona okunye likwenzayo elikulungiselela ukukwenza lamuhla lakusasa ungasichasisela ukuthi lenzani?
Ye okwanamuhla nje siphakathi nje siyadidizela nje ukuthi silungise ama-posters alo mfanekiso kaItayi. Sibalile nje kuma-posters lawo empikisheni leyo ukuthi umuntu owaswelakalayo odingakalayo ukwenzela ukuthi singamafaka ezihlahleni lasemdulini yedorobheni lonke leHarare abo uZulu akubone lokho oyabe ekwazi asithe nje sitshele ukuthi umuntu lowo bambona ngathi kumbe bamazi engathi kanye le mathi esiyilungiselela ukuzoyenza kusasa ukuthi sigine emgwaqweni sengisele nje kuhulumende ukuthi hhayi ukuthula lokhu uhulumende akwenzileyo kakusithakazeli ngoba uhulumende kakaqalise i-investigation yokudinga ukuthi uyitayo ngani.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni, ilunga le-Occupy Africa Unity Square, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amabhizimusi alungisa isicathulo akwele South Africa athathele phezulu ithuba lokuthengisa izicathulo zesikhumba ngokubukisa imisebenzi yawo embukisweni wamalanga amabili eZimbabwe ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sebekhathele ngokuthengiselwa izicathulo zamaplastiki ezivela emazweni angempumalanga agoqela eChina. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amabhizimusi edlula lishumi lanhlanu atshengise imisebenzi yawo embukisweni wamalanga amabili ophele izolo eHarare ogoqela impahla ezilungiswa ngezikhumba ezibalisa izicathulo, izikhwama lamabhanti. Umnumzana Goodman Kwaisiyo wenkampani ye-Leather and Footwear Manufacturers uthi babone isikhathi sifanele njalo lilikhulu ithuba elitholakala kuleli.
Imakethi yeZimbabwe imakethi enkulu nje. Labantu bakhona ongazani bajabulela isicathulo ze-leather khonoko esikunanzelele ukuthi kona i-market leyi abasafuni into leziyana ezamaplastic. Sebekholisa ukuthi babe le sicathulo sibili ezesikhumba.
Uthi leli libe lithuba elihle kakhulu lokuba izizalwane zakuleli zibone isicathulo lempahla yezikhumba ezayo. Ethi abantu abaningi kuleli bathola isicathulo ezijiphileyo kodwa asebebona ukuba bagcina belahlekelwa imali eningi ngoba zingahlali okwesikhathi eside.
Asithi mhlawumbe ngunike umzekeliso owesicathulo esisenza $27. Wena uyethenga isicathulo se-$7 uhlale 2 weeks sesiqamuka uyethenga esinye futhi kusephela maybe 8 weeks uyawusukuspende more than $27 kulokuthi aluba uthenge isicathulo se-$27 esiza kulasta iminyaka leminyaka.
Unkosazana Peltusi ongumqondisi wenkampani ye-Pelofel elungisa izikhwama zabesilisa lezabesifazana ogoqela izikhwama zama-laptop, ama-clutch bag, lama-sling bags ezenzela yena ngokwakhe uthi eZimbabwe lilethuba elihle lomkambo omkhulu kakhulu wezinto azilungisayo. Ekhuthaza izizalwane zakuleli ikakhulu abesifazana abasakhulayo ukuba bezifundise imisebenzi enjengayenzayo yena ukuba bezithuthukise empilweni.
Uphilela for a purpose, so it's important ukuthi you find the purpose yakho and ukwazi ukuthi u satisfy ama goals onayo empilweni. So noma yini ofisa ukuyenza, as long as you are contributing to your life, to your growth and contributing to the society, it's important as ama Africans ukuthi si upliftane. It's important ukuthi sibe nezinto that belongs to us.
LeZimbabwe libhekana lobunzima kudaba lokusebenza kwama-industry alo okubangele ukuba iningi lawo ligcine livalwa. Njalo sokube lokwengezelela okumangalisayo kwezicathulo lempahla ethengiswa ivele emazweni asempumalanga ogoqela eChina esithathelwa phezulu nguZulu obhekana lenkinga zokusilela kwemali. UZulu uhlala ekhala ngempahla engelahlonze abathi noma ithengwa ngentengo ephansi ichabalala ngemva kwesikhathi esingatsho lutho. Abalungisa icathulo leZimbabwe bathi babhekana lobunzima bokuthenga izikhumba eziyabe sezilungisiwe kuleli okuqinqa kubabamba ngamandla ukuthenga kwelezansi ye-Afrika okwenza ukuba izicathulo zabo zithengiswe ngentengo ephezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Indodana kaMoyi owayengumongameli wakuqala weZimbabwe umnumzana Kenan Sotindo Banana owabotshelwa udaba olugoqela ukuba isitabani kwakhe uthi wakhula nzima esigodlweni sikamongameli welizwe ese-State House. UNathan Sipho Banana uthi indawo le yintilongo lanxa ihlonitshwa ngumhlaba wonke. UBanana ugcizelele sithi kwakunzima ukuthi adlale le ntanga yakhe njalo enze konke ayefuna ukukwenza phandle kwe-State House njengoba kwakumele anike ababekhangele kwezomvikela isikhathi sokuthi bahlolisise abafuna ukukwenza. Tiani Ndlebe lizwe ukuthi uthini uBanana ngalokhu kusasa kuhlandla la ukuqala lengxoxo esiqhubelaye.
Ukukhula kwami e-State House bekumnandi ekuqaleni kodwa sithe sesingathi siyakhula sesidlale kakhulu lapha e-State House bese kungathi sesisejele kodwa ijela elalile lento zonke nje umuntu azifunayo. Xa ufuna ukuthi uphume nje ukuthi uyebona ngxenye abangani bakho kumele uqale ucwele kwabaphakathi khona phakathi besigcinile ukuthi ngifuna ukuphuma ngelanga elinje ungakwanisi ukuthi uphumbe ukuphuma nje ungacelanga. So kho njengomntwana omncane bekusihlupha kakhulu.
lingakhohlwa ukulalela ingxoxo lelo umnumzana Nathan Sipho Banana indodana kaMoyi umnumzana Kenan Sotindo Banana owaba ngumongameli weZimbabwe wakuqala ilizwe lisanda ukuthola uzivuse Tiyani Indlebe ku Studio 7.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuxotshwa kwamalunga eMDC renewal angamachumi amabili lanye edalele eParliamente.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kwele Germany alwisane kanzima labantu abahlala edolobheni leFrankfurt lamhlanje phandle kwesigodlo esitsha sebhanga leEuropean Central Bank ngaphambili komkhosi wokuvula ngokusemthethweni lesi sakhiwo. Amapolisa alitshumi lane abikwa elimele ekulwisaneni lokhu. Abatshengiselayo bathi basola izibopho zaleli bhanga esezibangele ubunzima emazweni amane awe-EU agoqela ele-Greece.
Inhloko kahulumende wele Israel onqobe kukhetho lwayizolo umnumzana Benjamin Netanyahu uthembise ukwenza konke okusemandleni akhe ukuvikela uzulu walelo lizwe. Lokho okutsho emazwini akhe okwamukela ukunqoba kwebandla lakhe lelikhudu kukhetho lwayizolo elithole izikhundla eziningi edalele ePhalamende.
Kubikwa kufika abantu abalitshumi lesithoba mnemunye abagoqela izethekeli kweleTunisia kusehlakalo sokudutshulwa kwendawo yezethekeli yokulondolozwa kwembali yelizwe eBat Museum. Izethekeli lezi zigoqela ezivele kwelePoland, Italy, Germany kanye leSpain. Phakathi kwabafileyo kugoqela amadoda amabili aqale ukudubula ebantwini wona acine edutshulwa nabezomvikela.
Namhla sihlolisisa okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zincedisa ekhaya ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye balabo abancedisa abantu makhaza abathwele nzima ngabakuqembu lomculo eleRoyal Destiny Gospel Choir eliseBhilitane elikhokhelwa ngunkosikazi Maria Adonis Rusike. Unkosikazi Rusike uthi basebenza lenhlanganiso yeMakokoba Health Center kobulawayo lapho ababhadalela khona izifundi ezimbalwa imali yezifundo. Benza lokhu ngesikhathi uhlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo lusanda kwethula ugwalo olujulileyo olutshengisa ukuthi abantwana besikolo abedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,000 ngomnyaka ka-2013 behluleka ukuqhubekela phambili ngemfundo ngenxa yokuswela imali. Unkosikazi Rusike utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bazama ngamandla abo wonke ukuphandela abantwana abanjengalaba.
Asifuni ukuthi kube just ukucula. IBhayibheli ithi ukholo olungelamsebenzi lufile. So sizama ukuthi lathi kube khona esikwenzayo ukuthi sisize isizwe sakithi.
Yes, sizokuthiwa kule nhlanganiso elisebenza layo eZimbabwe lapho elinceda khona abantwana, akusitshele ngalokho.
Inhlanganiso esisebenza layo yiMakokoba Healthcare Initiative. Yibo abangamehlo abasibonelelayo lapho okulosizi khona nalapho okudingeka khona usizo esingasiza ngalo. So nxa betholile siyazama ukuthi sihlanganise ngapha izimali zokuthi bona ngokwabo bahambe bayencedisa.
Ye, okwamanje lingathi selibanzeleni abantu laba njalo bangaki khona ngale ke kobulawayo?
Ngoba siqalise last year sesisize abantwana abayi-3 ukubabhadalela i-school fees, ama-uniforms, konke nje okunidekayo, izimali zama-clubs, fashion and fabrics, ukubhadalela ama-exam fees.
Singathi ke kunzima kanganani ukuthi lidinga imali liqoqele bese lithumezele eZimbabwe.
Imali ku angeke ngithi kulula ngoba kuya ngokuthi lenzani. So esikuzamayo ukuthi nxa sile silama contract sifula sibe le collection eyenziwayo or mhlambe senze i contract eyokufundraiser izimali kumbe any other activities ama donations esingawathola. But angeke ngitsho ngithi kulula kona ubunzima bukhona ngoba imali is not something that is readily ehlala ikhona.
Yes, ngathi ke injongo yenu ukuthi lenzeni njalo kulenye inhlanganiso yini kona ngaphebhilitane lisebenza layo kuze lithole imali.
Nxa sisenza ama fundraising, let's say senza fundraising concept to collect imali from ebantwini, thina asilawo amandla ngoba asikho registered as also as so as your charity esemthethweni. So bona laba abathwa have love ministries yibo esicollecta imali ngebizo labo bese sithatha ke imali siyithumela ekhaya lapho eyabifuneka khona. So sicollecta imali nxa senze i concert or nxa abantu be donate nje as individuals
labo lizama ukubanceda lizama ukuthi basungulwe enhlungwini zabo. Kodwa ke nxa sesikhangeleke impilo yabo ebuyayo phambilini lapha libona ngazani izabe njani?
Into eqakathekileyo yikunika umuntu indlela yokusungula impilo yabo. So ngokwazi kwethu indlela yokusungula impilo yokuthi umuntu athole imfundo. Angatholi imfundo nje usengabona ukuthi uzincedisa njani ukuthi abe lempilo engcono.
Lo ngonkosikazi Maria Adonis Rosike okuqembu le Royal Destiny Gospel Choir obekhuluma lo Gibbs Dube o Studio 7 ese London.
Ingcwethi kwezokufuya sezikhuthaze abalimi emhlubulweni weMathabeleland Midlands leMaswingo ababhekane lokusilela kwamadlelo ezifuyo kanye lamanzi ukuthi baqale ukuthengisa izinye ukuze bathenge ukudla bengakalahlekelwa izo zonke. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi lezi zithi nxa umumo unje okungasiza abalimi kuphela ukuthi bathengise ezinye inkomo basebenzise imali ukuthenga ukudla okuzaphilisa lezo eziseleyo ikakhulu inkomokazi endaweni yokuthi zonke zigcine zibulewe yindlala. Lanxa kuvamile ukuthi lumango uswela amadlelo kanye lamanzi, lonyaka kukhanya umumo mubi ngamandla kulandela impiko evela kuhlangothi lwezomkhathi ethi izulu aliseyikuna okuya ngaphi lonyaka wona amadamu evele engatholanga amanzi endaweni eziningi. Ingcitshi kwezezifuyo umnumzana Basil Mazwiro uthi sebeqalile ukukhuthaza abalimi ukuthi bathengise ezinye inkomo ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa yizo zonke ngenxa yendlala. Bakhuthaza abalimi ukuthengela inkomo ukudla zithi singaba lesisindo esihle base bezithengisela ikakhulu inkabi bagcine inkomokazi. Uthi okudanisayo ukuthi iningi labalimi alikakuzwisisi lokhu okuyingozi enkulu ngoba lonyaka inkomo zisengozini yokucina zisifa ngobunengi ngoba zonke zingatholi ukudla. Umlimi emangweni weBridge umnumzana Edson Betsy uthi amadlelo ayasilela kodwa ukuthengisa inkomo ngenxa yendlala ngumqondo omutsha abangakawejwayeli. Esithi inkomo zabo yiyo yodwa inotho abalayo ebambekayo okwenza bahlalele evalweni ukuthi zingafa ziphele bayasala bengabantu bani. Ukusilela kwezulu uyavuma ukuthi kubathwalise nzima ngoba lonyaka abalamadlelo amanzi kanye lesivuno akade besikhangelele asikho. Uqhubeke ethi kuke kwaba lenhlanganiso ebezizama ukubagebhela imigodi nyakenye kodwa kulamadwala phansi.
Inkomo singabafuyi benkomo amadamu malutshwana amadamu amaningi siyagqibeleka ngenxa yezulu yelinganiki ngokufaneleyo. Mangathi sesithembela yona imigodi manxa kubhobo nxa siyathola abantu abagebha imigodi kutholaka ukuthi akula manzi kuyadanisa kakhulu izakhamizi konke lezifuyo.
Isakhamuzi eguyu emangweni weGwanda unkosikazi Marita Spanda uthi indlala isingenile emakhaya. Amadamu uthi akatholanga amanzi okutsho ukuba labo abakade belima ngokuthelezela lonyaka baphume ijumo likamabuyaze. Lonyaka uthi kazi iyozala nkomoni nxa kungayiseyikuna elinye izulu ukuthi imifula ithele amadamu abe lamanzi.
Amanzi ngale kithi ngale akukuhle amanzi mina ngiyalima irrigation kodwa lonyaka sehlulekile ukulima ngenxa yokuselakala kwamanzi sibe silimile umumbo kwaqala kathesi silime imbida kodwa akusela manzi so kusho ukuthi imbida yonke esilimile sisasiphuna.
Siyabonga Nothando Spanda. Okwamanje silifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingalithona njani izulukani laba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Kande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi womsakazo weSkies FM Metro. Akwamukela kuhle.
Yebo, ngiyajabula lathi kuba ku Studio 7.
Kuhamba njani kudaba lomsakazo wenu okwamanje sikhuluma njengoba laphiwa ilicense?
Esingakutshela uZulu ukuthi iradio yabantu iSkies Metro FM ezabe igcile kobulawayo isiqalisile amalungiselelo ukuthi iye egagasa emoyeni. Kufuze abantu bakithi bamelele ngokujabula ngoba bazazizwa labo bekhuluma emsakazweni wabo ngendimi zabo abazithandayo ezakulolu hlangothi beregion. Okwesibili esingakutsho ukuthi sesiqalisile okwamanje ukuthi sibe sikhulumisana lalaba abantu ababhala izingoma, lalaba abama-studios njalo njalo kwenzela ukuthi sibonisane sicelisane ukuthi ingoma zakithi ebezigqitshelwe iminyaka leminyaka zingatholi ithuba lokuthi zidlalwe kwezinye izitishi ezigcwele ilizwe lonke leli ezinye esesizibona sezigijima ukuthi zibe kobulawayo namhlanje zithole ithuba lokuthi zidlalwe emsakazweni. Sihlangene lama-producers amaningi kakhulu basika 50. Okunye esesikwenza kathesi ukuthi sesiqalisile ukuthi siyenze ama-renovations emakhosi lapho ezizabe sinama-studios zethu khona. Okunye futhi esesikwenzile ukuthi sesiqalise ukukhulumisana nabantu abazasisupply ngemitshina yoku-broadcaster esizayithenga khonale elizweni le-Italy. Lokhu kusho ukuthi kunyanga eka-April sizabe lokho sirenoveta kusiyafika kuphela kwa-May. Le mitshina layo futhi isendleleni. Kusiyafika uJune ama-renovations abe sethelile, le mitshina isifikile. Sesiqalise ukuyigqomeka-ke siyifaka phansi ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuthi bayilungise ngoJulay August abesiyithesta kuhle kwenzela ukuthi nxa uzisingena emsakazelo kungabi le nkinga ekhona. Kusiyaphela uAugust September hayi bo yabe sezinayida ngalokho-ke abantu kuze balungiselele abalama programs abo bafuna ukuthi aphume kuSkies Metro FM nakuBreeze FM balakho ukubonana lo Khonti Mhlanga emakhozi basho ukuthi kuyini abakufunayo ukuthi kuphume emsakazweni kaZulu.
Uyatsho lapha ukubana imitshina isendleleni alizange libe nalo dubo lokuthola imali yokuthenga imitshina le?
Hayi, azange sibe lo dubo ngenxa yokuthi inkampani elama-shareholders athile asuke ahlanganisa lokho nalokho kuma-investments awo ukwenzela ukuthi athole imali. Nasesi siya futhi thola eyinye imali kubhanga elinye elikhonapha kwele Zimbabwe elivumileyo ukuthi lisisekele ukuthi lisinikeze imali, lisiboleke imali ukuthi sisebenze bese siyivisela nxa sesisebenza.
UZulu engafuna ukuzwa ukuthi bonabo batsho ukuthi ngama-shareholders kathi vele ngobani?
Hayi, angiyabona ukuthi ungakuqalisa ukuthi uhambe usihlaziya ebandla ukuthi ngilozibani lozibani kuyahlupha. Kulani lo Khonti Mhlanga nabanye abafowethu abakhona ngapha.
Hayi, kuzwakala silifisela inhlanhla. Ungavalela isiZulu?
Hayi, kakhulu siyajabula ukuthi lisinikele ithuba abantu be-Studio 7 ngoba ukhanya aliyesaba ukuthi sikhompyutha nani. But uZulu siyajabula ukuthi kufanele uZulu wakobulawayo azinikeze ithuba lokuthi aqalise ukuthi abe xoxisana lathi ikakhulu olesikhathi ahambe emakhosi cultural center ayebona umnumzana uKhonti Mhlanga onguye ozabe engu-executive producer wethu atsho ukuthi yena ufunani kuphume njani lani labantu bazasibamba futhi kuma-Facebook ethu nama-WhatsApp.
Hayi, kuyizwakala. Hayi, isikhathi sesingasavumi ibe lelangelihle.
Alright, Kandi.
Lo ke ngumnumzana Qhubani Moyo, omunye wabaqondisi bomsakazo weSkies Metro FM, wona osandaphiwa ilayisensi ngohulumende.
Siyabonga jahaleza, nsolivalelisayo, nguntunga milinko, mom.
Lo sithandekile Mhlanga.